sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-31 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwama-by-elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kulolu khetho.
Ukhetho lolu esiyakilo olwama by election asokhetho olulula. Sisithi ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba olunye lwabantu bakusisi bazaya bathe bazakhontesta la ama election.
Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo lithi selixotshe amalunga ebandla athi asexotshe umoyo lenye inkokheli.
Ukungaba kwenziwe kwakuhambelani ke nesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party. Ngaleso sizathu ke sithethe isinqumo esokuthi ke kufanele kube khona abanye esibamisayo ebandleni.
UZulu wesigaba seMandebeleni elizweni jikelele uyanxuswa ukuya emcimbini wokunanza impi yeGadade ngomgqibelo.
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende, kodwa ke sinxusile abantwana bonke bakamphakazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwama-by-elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kukhetho lolu. Ukhetho lolu luzenziwa ezigabeni ezithi Beitbridge West, Binga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpophoma Mzilikazi, Lenketa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Ngibingelele abalaleli kuStudio 7. Ukhetho lolu esiyakilo olwama by election asokhetho olulula, njalo akula ukuthi i-CCC ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba elinye loluhlu olunye lwabantu bakusisi bazaya bathe bazakhontesta la ama election. Njalo ngokubona kwami nxa kungena amabandla esiba maningi ngoba vele yona i-CCC iza contest, ngoba la nxa utshaba ngesithi la ule piece enye uthwele enye piece eyali kuzabanzima ukuthi la mabandla amanye angathola o angaphumelela ngoba isisiza ngena endinxa lamabandla sengena amavoti aza dividedwa izano icini ngena phakathi seNTBC winner ama constituents asoqiniso ukuthi isisisi kayingeni isisisi sidabuke center elinye le faction yesisi iya context ama elections. So lokho kunzima ngoba ivoti yenzakala kobulawayo, ivoti yenzakala ekhaya, i protest vote ukuthi abantu bathi abafuni voteli zano. So mbengafuna ukuvota ezano bavotele i-CCC, njalo sikhangele ukuthi abanye amabulungu e-CCC athavanga kwezakala kwezinto kuzakwenza ukuthi njalo ngesikhathi nxa kube lokhetho loluthiwa ngama-by-election abantu abaningi abavoti, kuba linto okuthiwa i-vote ebhali. So angiboni ukuthi izaphu kumbi MRP ingathola anything, engathola any seat, ngoba nxa bengena abezaphu bengena lelinye leli i-faction enye le fashion SCC baza divide bayaqhamula ama vote center izan PFBC win.
Khona okungaba kubangela ukuthi abalwa impi yenkululeko labanye abalandela indlela eyathathwa ngayo ilizwe okufana lokuthi izan PF lezaphu, kungani abantu bona labo bengasekeli ibandla lezaphu ekhona kathesi ekhokhelwa ngubaba uSibangelizwe Nkomo? Ubonani kubangelwa yini okwenza ukuthi banga voteli ibandla lezaphu
intofu zeli sinazelele kakhulu ukuthi iZANU-PF siya personalize amaovethi amapolisa amasocha yikwathi singamangali ukuthi uvaleli usibonile ukuthi uvaleli uappoint waba ex officio member yeZANU-PF lakathesi abantu abaningi ekhaya balambile and kubanzima ukuthi baphumele egce ya abantu abaningi bahlupheka bazimayizwa ngike ngabona sike sabona ivideo yomuntu wathi chinga ethi ngithi zap ekhuluma inhlamba waphume sekhuluma sithi hey mina ngwezano abantu abaningi abantu abalwelimpi besaba ukuthathelwa intentsheni zabo yikho kunzima ukuthi baphume egcekeni bavotele izap but ngokubona kwami izap ngokuya kwesikhathi yakubona nje ukungaqini ungaqiniseki kwamabandla la aphikisayo njenge-3PC ukuthi i-3PC kuthiwa ngeyabantu but ayila ama-structures ayilani into zakhona zicace izap yikho kathesi iwinile amasi kuma-councillors kuyatshengisa ukuba amaoveti la abantu abayempini kunzima kibo ngoba kathesi abantu ekhaya basebenzele ukuthi okuyethunjini kuphela ukuthi baphume legcekeni bathi basebesupport uSibangilizwe besaba ukuthi iphey zabo zingaqhunywa ilezi zesiwoveti
lo ke ngumnumzana Josephat Mzacangulube olandela izombusazo ebekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo lithi selixotshe amalunga ebandla abethe asexotshe umoyo lenye inkokheli. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Velile Moyo wenze umhlangano lentatheli zindaba izolo kobulawayo lapho ayethule amagama alabo asebexotshiwe lalabo asebemiswe ukuba ngamalunga. Asizweni ke udaba olubanzi ngomnumzana silomnumzana Velile Moyo echasisa kabanzi.
Kusukela ke esikubiza sithi ngurule 16 sehle futhi ke siye kurule 5 mna khona ke kurule 11 norule 34 okungaba kwenzile kwakuhambelani ke nesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party ngaleso sizathu ke sithethe isinqumo esokuthi ke kufanele kube khona abanye esibamisayo ebandleni sisuleke ubulungu babo emandleni. Okuqala kunguThembisane Mfulo ngathi Mpofu obe isimgcini isihlalo kwamathebelele North sesithethe isinqumo sokuthi ke akasayi kuba lilunga leMthakazi Republic Party kusukela namhlanje. Kathi ke uMtenda Chilombo naye futhi emathebelele North kuthi futhi yena ke ube ngugcini isihlalo owentsha acting youth chairperson okusho ukuthi ke bona laba esengithe ngababetha ke abangaphezulu abaselalungelo lokuthi ke bangakhulumela ibandla leMthokazi Republic Party futhi ke kusukela namhlanje ke abasavunyelwe ukuthi basebenzise ke ama-emblem eMthokazi Republic Party nakho konke ke okugoqela ke iziboniso zeMthokazi Republic Party abaselalo ilungelo lokuthi baqhubekele phambili bebiza emhlangano ngaphansi kwebandla leMthokazi Republic Party okwabo kuphele namhlanje. Sisiya phambili njalo ke sikhangeleke press release yabo abayenza mhla ka 1 October 2023 kukhona futhi amanye amalunga abakhona ke phakathi kwe-executive ye-NIC NIC abakhethwayo nabo kukhona abanye phakathi kwabo abathi bona kababandakanyi na yonke lento eyenzakalayo ngoba bekhethwe bengazi babuya baza emphakathini bazigeza bathi bona abayisibo futhi ke abaphatheki kulokho bese ke ukuthi ke laba abalandelayo senze lokhana okuthiwa yi-provisional suspension abalalungelo lokuthi ke baqhubeke bebiza imhlangano ilabo abalandelayo uEdmund Cakacwayo owasemathebeleni South, uEugene Ncube wakobulawayo uBembede Khumalo owasemathebeleni North, uSehlisele Ndebele semathebeleni North, uAlick Moyo owasemathebeleni South, uQwingwe Khumalo owasemathebeleni North, noJabulani Sibanda owaseMidlands. Lawa amalunga wonke lawo aselalungelo lokuthi angaqhubeka esebenzisa ke imininingwana yebandla leMthokazi People's Republic Party futhi abalawo amandla abalawo ukuthi bangaqhubekela phambili bebiza imhlangano njalo bebhala izindaba ezingaphansi kwelogo yemthwakazi Republic Party laba engibaqambileyo abangu-7 kusakhangelisiswa ke ngobulungu babo njalo lokuthi ke ukuze bayefika kuningi bafika njani bese kuthi ke uma sekuhlolisisiwe lokho ke sekuzathatha ke izinqumo ngabo kubonakale ukuthi senza kanjani ngemva kokuyenza kama-investigations wonke asabe senziwe.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini okunye elikukhulumileyo emhlanganweni lo?
Kokunye njalo futhi esiye sakhuluma ngakho ke lapha ke emhlanganweni okukhona ke e-press club. Siye sathinta ke njalo futhi ke okuhlanganisela ke udaba olwe-international lobby. Esukhangele lapha kudaba lwe-international lobby ngumgangatho esesiwuthethe njengebandla lemthwakazi Republic Party. Ikakhulu ke sikhangela ukuthi ke umumo walapha ekhaya uhamba unjalo ungasivumeli kwezinye izinto ngenxa yemithetho thizene ekhona efakwe nguhulumende.
Alo ke ngumnumzana Veli Lomoyo isikhulumeli sebandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuzwa icele le-MRP elilamalunga okuthiwa asexotshiwe kodwa sizaqhubeka ngemizamo yokukhulumisana labo ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba. UZulu wesigaba semaNdebeleni lelizweni lonke jikelele uyanquswa ukuya emcimbini wokunanza impi yeGadade ngomgqibelo. Impi le yenzakala ngomnyaka ka-1893 eMbembesi lapho amabutho kaLobhengula adibana khona labelungu. Umcimbi lo owenziwa minyaka yonke lumnyaka uzenziwa ngomgqibelo nalo. Sixoxe lomunye wabaqoqa limbizo umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Sanibonani baba Gandhi, hayi siyabonga ithuba lelo sinike lona. Wona amalungiselelo awomcimbi okukhumbula amabutho awela laphayana eGadadu uhamba kuhle kakhulu. Hamba kuhle kakhulu njalo nje futhi lokho esanxusa abantu bakithi ukuthi khona kabeze ngobuningi babo eGadade ku 30 kilometer phe kusuka kobulawayo entaba zinduna. Siyanxusa abantu bonke ukuthi beze ngobuningi babo.
Ngokubona kwakho umcimbi walomnyaka uzabuhlekane njani lemicimbi yeminye iminyaka njengoba siyabona amagwaliba angani agcwele endawana eziningi, libona ngani uzabe ungumcimbi omkhulu na ukwedlula eminye iminyaka?
Lomcimbi walonyaka u-2023 ngibona sengathuza kuba umcimbi omkhulu kakhulu njengobana lokunxusa futhi abantu siqalise masinyane. Nxa siyaxoxa labantu, abantu abaningi balesifiso sokuthi baye khona eGadadi. Into kuphela ezasixaka kumbe ingaba yi-transport. Kodwa-ke hhayi kukhanya ngani abantu bakithi kathesi sebekujayele. Eminyakeni le kube kunzima kakhulu ngoba abantu abaningi bebengazi ukuthi kathi yona vele into othiwa iGadadi kuyini. Kodwa kathesi kukhanya ngani abantu sebekuzwisisa, sebezwisisa ukuthi iGadadi yini. Sibona sengathi ngalokho kuzenza ukuthi khona kube lo mahluko omkhulu kakhulu kumcimbi kumbe ngithi khona kuzikhumbuzo zonke ezedluleyo eZeGadadi.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende. Kodwa-ke sinxusile abantwana bonke bakamphakazi, sinxusile abantwana bonke abemathebelenbendi, sinxusile bonke abantu abafisa ukuthi babuye emcimbini wonani. Akekho nje singathi kodwa osebenza khona lo ngabe sechila ukuthi uzabuya. Kodwa-ke wonke umuntu unxusiwe, sikhangelele futhi lokuthi kube lezinduna ezithile ezizaphatheka kuwona lo mcimbi. Ngokuvele ungumcimbi wezinduna phela wonani, ayisiwo umcimbi wethu, umcimbi wezinduna. Izinduna ziyamenywa ukuthi zibuye lamabutho azo okuyingabantu babo lamachiba azo. Siyabanxusa bonke ukuthi kabeze ngobuningi babo. liyani ndawo indawo ebaleke kakhulu indawo engekabani lobani ngoba ngamabutho phela lawo nalele laphana usho ukuthi umuzi munye lamunye ulegazi lilaphaya so inkosi sithi wonke umuntu kabe khona laphana siyabonga
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ungumunye wabaqoqa imbizo yokukhumbula impi yeGadade ubekhuluma icingweni le studio 7 ekwobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi osomabhizimusi abanengi belokhe befaka intengo yempahla yabo ngedola leMelika. Wona umthetho usithi kumele bafake leZimbabwe njalo lesilinganiso esiyabe sikhona mhla lokho i-exchange rate. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi owake waba ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu yindoda emadodeni. Kodwa uChinamasa ulandule ukuthi uChabangu usebenzelana lebandla leZANU-PF esithi uChabangu uyalizonda kakhulu ibandla leZANU-PF. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyabingelela lami mina ngibangaliswa ngabantu besindebeleni njengaba basola uphugeni lo Chabangu kambe shuwa ngabantu abacabangayo kuhle ngamandebele esibabonayo okwenzakalayo eZimbabwe bakhuluma bephandle mele sengiyandi kwenye indawo ngenxa ula kuzathiwa ngena any office uzothiwa ndimzwe ukhuluma ngesindebele ngumuntu esisholele khonapho la makhansela la afika ngeseze njalo ukhansela wazini ngamandebele ngomkhuba wobulawayo lingabantu abelihambe esibhedlela lekele ehlolwa ingqondo zene elihlolwa uJabangu lo phugela yini abantu abaphambeneyo siyalikwananga ngoba kalikhangeli ukuthi liyangabi lokuthi lidlela ngabo ukuthi abantu abeni bazabayeli kusasa linandaba lakho abantu abeni vuka babe yizigqili zamashona abe kuyakwafeze kusezethatha izikhundla ake lihlakaniphe manike livuke ebuthongweni lilete khahla omama abaningi uzobekhuluma njalo nabanye abadala ujust lipho kukhuluma nje umuntu engacabanga engakhangelanga ukuthi kuyini uJabangu uzama ukulungisa into embi yonakele rongi engazange ivunywe ngutswankirayo engazange yenziwe ngumgabe umgabe lotswankirayo babekwazi kokona ngapha emathebeleni ngamandebele azabekhokhela nga ematonkeni wakukhokhela amadonga kathi lingele lifuna kubenjani likholisa ukubele kuswa ngamashona le ngqondo efileyo ke liyekele ukukhuluma into engingasisebenziyo liyayangisa
ningelele Studio 7 ningelela abastradazi ningelela abalaleli kunye nomsebenzi omuhle kangaka ngifuna ukuphendula laphana uSimayimane elethini unjwayele ukuthi kanje wayisebenza imicembu la le-apartheid lobandlululo yikho ekhuluma kanje thina amabhokobhoka siwasapotela ukuthi kule nto esiyitholayo okanjani sisapotele nje ukuthi indebe iza e-Africa engasiwumaneli thina la ingathi imeseji yami ingafika kuye sijabulele nje ukuthi iza e-Africa yikho sikujabuleleyo even ifikade siye e-Nigeria or isiya e-Rwanda or isiya kuphikuphi as long ize e-Africa yikho babe sikujabulele engazothi sikhiphe isithunzi lapha and umuntu oyenza sikhiphe isithunzi ngenalo omunye onalo yalela ezikhundleni ngabe kade sizisapotela iNew Zealand ke
ye sibingelele enkundleni basakaze sithi litshona njani ye kuyamangalisa ngoba izano ayithembi isadini ayithembi i-AU ayithembi i-EU ayithembi ama-American kahle kahle kati yona izathemba bani ayithembi iZambia kahle kahle ithemba bani ngoba nje bona kula muntu abamthembayo ube siyazibuza ukuthi njengoba bona kungalabantu ababathembayo bona bayathembeka yini yumbuzo khona kube sokufana labantu abanjengabo Chabangu. UChabangu akulanto oyilungisayo laphana udiliza ituthunyiwe nje kalazwelo ngoba abantu laba obakhiphayo bavotelwa ngabantu. Manje njengoba iTCC ukhethwa ilungeneli yena uzafaka abantu bakhe abazongena ngenkani. Ngempela ngumuntu osekela lelo qembu kumbe ngumuntu nje othunyiweyo siyakwazi lo ayisiyo nto entsha. Baningi abantu ababuya laphana ukuthi besenza ingathi bangabalandeli kodwa bezodiliza ngoba bayiqeda tu. Manje nampo sebebuya futhi sebezodiliza ibi ngoba into abayifunayo nje bafuna abantwana baseZimbabwe behlupheke besiya phambili. Yikho nje okwenziwa ngabochamalo labo Kalpan Pugeni ukuthi baphume nini ku-MD. Namhlanje sebevuka beyizikhulumeli uKalpan Pugeni uhlale izikhulumeli zabantu bonke nje baseZimbabwe abawonayo futhi yiwo isinto esimangazayo.
Basakaze Studio 7 sanibonani. Ngihlale eDabeni Mandebele especially abantu bakobulawayo maningakhohliswa ngumuntu ngoba yena enenzuzo oyitholayo kulokho okwenzayo. USongezo noPugeni bayalikhohlisa lento abayikhulumayo bayalikhohlisa ngoba bona bale mali abazitholayo kuzana uPF ukuthi bazodiliza into okuthiwa yi-opposition. Asokokuqala uSongezo noPugeni bedilizwa yi-opposition bebeku MDCT bayidilizile iphelile manje sebebuya ku-CCC bafuna ukuyidiliza futhi ngoba bethola imali kuzana bethengwa izana bona bayadla bayasutha le mgeni yabo bese bekhohlisa lina abantu bakobulawa bavotile bayikhiphi izana uPF athi abayifuni izana uPF kobulawayo. Makungokuthi bacinisile lokho abakukhulumayo ukuthi bana bafuna umuntu aphathe lapho zalo lokhona urikholelweni uPrince Dubeko Sibanda ngoba uPrince Dubeko Sibanda ngwasebhinga eluphethe ebhinga kodwa laye urikholiwe waye emrikholilo ke yena kodwa bezokhuluma amanga lapha bethi bona bafuna umuntu aphathe lapho okhulele khona ngamanga lawo leyo yipropaganda yabo ngoba befuna ukudla imali abazithola kuzani bethengwe izana besidla kuzani.
Halo halo Studio 7 halo halo linjani ngani bakithi hayi sikhona hayi le ndoda lokuthiwa kuchabanga umbutha chabanga umbutha chabanga akuthiwa lokuthi umsokwane ngokuvela ngathi hayi azabe abantu bathengwa kubi manje bathengwa kubi manje engezinje so engezinje engazawone labantu thina sifuhla inhlala kahle yena uyathula ukuthi ewone uyathithi abantu esindebele esilele kakhulu into ekwehluphayo aliwathi uvusile sikhambe leyo ndoda lo abaye babokuvuma bethi uright akola umntana lanto lezayenza
salibonani kustudio 7 hayi lokho esikhuluma ngayo indaba kaShabangu noKalpan Pugeni siyamuzwa uKalpan Pugeni uyazama naye ukuthi ezilungiselele egoqagoqa abantu ezenza umuntu ongcwele engcwele akulanto ozasitshela yona thina Kalpan Pugeni wona nje into emele uhlale uyazi ukuthi sesikubone kudala ukuthi ungusomathuba uzarobha abanye labanye abangakwaziyo kodwa abantu abayazi ipolitiki kahle hhayi kuba ubahuke yeke nje ubasomise ngento engekho wona ungusomathuba nje suvalavala ukuthi yeye wena uyisulubi yeye uyakhulumela abantu yeye wenzani yeye ubizwe kuphi ayisebenzi into yakho ba ungumuntu oqokophelele impumelelo yaseZimbabwe ukuthi abantu baseZimbabwe bekhululeke yeke uzi-involve into zabo uchaba ungusomathuba layo ukuthuba la ngulithole ngoba kuwukuthi vele izalu yari ama-elections izalu aluba kayirigaga ama-elections ngabe yawina u-free and fair yakati yeke ivume into zabo Shabangu kodwa ngoba la iyakwazi ukuthi ibusa ngenkani sithole i-opportunity sisebenzise uchaba ukuthi i-destroy vele phezu kokudestroya so wena Kalpan Pugeni nje kusho ukuthi uyasikhohlisa ukuthi uyavalavala yesu sitshela ukuthi ubafa ubuntu wasebashona lendi yesu ufukuze ezantwana ukumthwakazi kathi manje ukhulumela imthwakazi ufunane ku-3 uyabonakala nje wena futhi ukuthi ubuntu okabuva ayikho nje into yakho Kalpan Pugeni ungasirobhi thina nje usiboshele izinto anangazodlala ingqondo zabantu lidi
iya ngibingelele emsakazweni Studio 7 bakwethu ngezwa abantu bayakomplaina abantu bakithi bakhala ngokuthi uChabangu urongo nobaba uPugeni abantu asike sibhekeni madoda ake sike sibhekeni kahle ipolitiki singayikhi phezulu ipolitiki masingayikhi phezulu simisilimeleni iqiniso namhlanje asitsheleni abantu asikeleni abantu iqiniso ukuthi ngabe uChamisa ubusa kahle beuyiphethe kahle iCCC ngabe iyinkinga ezifana nalezi eyi-opposition enamandla esibhekelele ukuthi izokhipha izani PF ngabe azenzeki lezi yinkinga manje ukuthi uChamisa iCCC uyiphethe ngeyakhe indlela njalo uyifake ephoketheni lakhe mangabe ufuna uhamba na endlini angahamba na endlini abuye na ekseni eofisini akekho umuntu ozomtshela isisi ivele ngathi yakhe ingakho nibona nokuthi ufake ikhanda lakhe laphana kwilogo yeparty so into engekho right so abantu bazama ukuthi balungise into isancwebeka hayi ukuthi into mangabe siziyahoma yaba ukhonkolo ingasalungiseki bese kuthiwa abantu bese bekhala kanti sasibhekile umuntu emosha sibhekile ushamisa ufuna ukuba nengqondo leyana embi leyana ukuthi ufuna ukubandlulula abantu ngizwile mina mayethu ushaba ngakamazi kodwa siyabona izithombeni lakade abehamba bonke nanokuthi uhluleke ukupronounce igama likachabango bese ethena twabango twabango igama eliqala elifana nelakhe maliqala ekukhulumeni hayi ekuvaleni ekukhulumeni yini into namhlanje azathi twabango engabuthi chabango ngoba nenaye uqala ngokuthi chamisa cha chabango chamisa so why ethi twabango angithi yabona ukuthi ukweyisa nje amandebeli uyeyisa yinto esingayifuni leyo nto leyo asiyifuni so bakwethu ochabango babheka babhekelela inhla imadebeleleni ngoba babona ukuthi siyeyiswa
ya lokhuluma noThemba lana uThemba Spanda umnanga kuyazi usehlisa isithunzi impela usehlisa isithunzi ngiyazizwa nje news lana kuyakhulunywa nje bathi bona hey singazishaya singazisikele ehwahweni ngebhola yabona ukuthi usehlisa isithunzi lana nje South Africa sihleli khona thina basibhekela ngaphakathi kwamanzi vele basibhekela ngaphakathi kwamanzi abasasenza abantu mara ngiyezwa nje makube khuluma ngokuthi ibandla le ZANU-PF elibusayo yiliphi lakhona ngoba iZANU-PF silo bandla libusa obani libusa obani eZimbabwe cela ukubakwazi nje ukuthi libusa bani eZimbabwe ngoba akula bandla elibusayo lapha eZimbabwe aliphi bandla elibusayo lapho
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ibutho le-Israel libikwa lingenise ingxenye yalo kwele Palestine esigabeni seGaza lapho elilwisana lamabutho eHamas kodwa amanye amazwe abalisa elemelika abikwa engafuni ukuthi ibutho le-Israel lingene mpela kwele Lebanon. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi iAmerica izakubisiya ixhasa amazwe omabili iUkraine le-Israel ngoba angiboni ukuthi bayakwazi ukuthi bengekela iUkraine iwe ithathwe nguPutin sokusitsho ukuthi iRussia becomes strong again bafuna bona ukuba yi-superpower. So njengoba beyi-superpower nje kutsho ukuthi bafuna ukuthi bahlale benjalo lokuthi nxa iUkraine ngehlulwa yiRussia iAmerika yabisizibona ngani yona yiyo layo yehlulwe yiRussia kodwa ngibona ngani bayaqhubeka nje bewasupporta omabili lawo mazwe ngoba abafuni ukuthi behlulwe yiRussia njengoba sizwa bekhuluma lokuthi khona ngapha ePalestine iRussia ile sandla so bazibona kona ngokwabo besilwa leRussia mbona ukuthi mangavuma ukwehlulwa yiRussia.
Manje nxa sikhangele wena ubona ungani umongameli obengaqeda udubo lolu olwempizo nalezi zombili Israel le-Ukraine ngumongameli uphi ngokubona kwakho uTrump ubengenza ngcono na kulo Biden
lezi zempi eRussia le-Israel e-Ukraine ukuthi nguphi upresident obengenza ngcono ekuqedeni lezi zimpi. Mina ngibona ngani uBiden uyazama uTrump angisho siyamazi vele ukuthi akulanto ake ayenza yakhanya ihamba kuhle engxenye ye-Israel ubengaqina esenzela ukuthi athole amavoti lapha kuleli lizwe nxa ukuthi kuleli lizwe kulamajuda lokuthi uBenjamin Netanyahu ngumngani wakhe kodwa eye-Ukraine ngibona ngani uBiden uTrump wayeza kweyela impi e-Ukraine esenzela ukuthi iRussia ikhulele i-Ukraine njengoba vele efavana engumngani kaPutin lapho izimpilo ezizombili ngibona ngani umuntu ongazibamba kuhle uBiden kuphela uBiden lapha ngidanise khona ungidanise nge-Israel uthi I think uphume wama kakhulu okwenza ukuthi i-Israel ibe negunya eliphezulu ekuthini indaba yakhona kabasafuna indaba ukukhulunywa kulanyulwe bona sekufuna ukubhidliza kungenxa yokuthi baphiwe igunya elikhulu kodwa hayi mbona ngani uBiden even ephambanisile khona lokhu kungangisudisanga kodwa mbona ngani upresident obengenza ngcono kulo Trump ngiyabonga bye
Lathi siyabonga nkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ese Washington State. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwamabhayi elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kulolu khetho. Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo lithi seliqotshe amalunga ebandla ayethe aseqotshe umoyo lenye inkokheli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye lamhlanje ntambama ngo-half past 7.